Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 4 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
abantu abaningi balamba abalamali abangeke njalo bagwanisa. Siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngwawo.
Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo.
Abakhokheli kumele bahlale phansi bakhulumisane umlotha bahlanganisa amakhanda.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla le-ZANU-PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uZulu ebekhangelele ukuthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus mahhala, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abanye bazabhataliswa nxa befuna ukuhlatshwa. Uncube utshele umsakazo we-ZTN izolo ukuthi kulamaqembu azahlatshwa ngaphandle kwembhadalo afana labasebenza kwezempilakahle kanye labampofu. Kodwa uthe abanye bazazibhadalela. Ngeviki edluleyo umnumzana Ncube uveze ukuthi uhulumende ubeke eceleni imali engange 100 million US dollars ezathenga amajekiseni ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million. Umbiko wakhe izolo usolwe ngabantu abanengi besithi umuntu wonke kumele ahlatshwe mahhala njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Izolo kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi amahlanu 150 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane eZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 33,964. Asebebhubhile bona bakhwele baya ku 1269. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Hussein Spanda ongomunye wabasola ukuhlawuliswa kwabantu abafuna ijekiseni ye-COVID-19.
Uhulumende uthe ememezela ukuthi kule lockdown esibili wasesithi phakathi kwakumemezelo lo wathi basebenza kulungisela ukuthi injection ibe khona ivaccine. Sezwa njalo lo obambe okwezimali Minister of Finance esithi yena ikhona i-100 million eceleni. Ikanti njalo namhla bensizwa amanye amahungahunga abantu besidayo khona ngani imali le ayikho sokuthiwa abantu bazibhadalele. Mbona ngani into ekukhona nalapha ukuthi uhulumende kumele athathe ubukhokheli njengoba sibona kusenzakala kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi injection ibe khona. Njalo nxa sikhuluma kanje sesivele sesiphuzile, into kumele singabe silungisiwe ngoba besikhangela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Njalo ukuthi nxa kuzacatshwa ukuthi izikolo zivulwe, amachurch avulwe, kuthi ukuthi lomkhuhlane umemetheka kwayo kuzaqhubekela phambili. Mina bembona kuqakathekile ukuthi uhulumende ngabe uhlelo lwakhe luyacaca yacaca lokuthi kuyayenziwa nini linto ukuthola injection njalo ivelela ngapi njalo isikhangelisiwe yahlolisisa ukuthi ilungile ukuthi abantu bayithathe.
Udaba lokuthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe lijekiseni ulubona njani?
Sikhuluma kanje abantu abaningi abakwanisa ukuthi bathole ukudla okwekuseni kumbe okwemini kumbe okwantambama kule ndlala ekhona enkulu kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi abantu abaningi bebephila ngokuthengisa, kutsho ukuthi imali abayitholayo bese beyithathe ibe yiyo edliwayo khonapho. So abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bakwanisa. Siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngkwawo lokhu abakutholayo abakuholayo akweneli ukuvini le mali yokuthi nje umuntu agade ibhasi emsebenzini ayikwani. Ngakho ukuthi umuntu akhiphe imali sokuthana uyazithengela injection ivaccine yabe ifunakala amboni kuzakwaniseka, bebesehluleka abantu ukuthola esingathi ngama personal protection ama mask ukuthi bethole ama sanitizer imali ibehlula, abasoze babelayo imali injection leyo. Umuntu angacabanga ukuthi ngiyethenga impuphu kumbe ngiyebhadalela injection yokuthi nihlabe, ungangcono uzacabanga ukuyathenga impuphu. Ngakho kumele uhulumende kube nguye ohlanganisa izimali. Njalo besizwile ukuthi akhona ama-vaccine aqoqwe i-Africa yonke jikelele bekhokhelwa inzalo yalapha eZimbabwe, Strive Masiyo, leyo khana ngani iyabe ibuyinge yamahhala ingathengiselwa abantu. Ikanti layo uhulumende ubethe yena ule mali ayifake eceleni, isikhwama laso asifake eceleni. Njalo sizwile ukuthi abe-China bangani labo bayadonetha. Konke khona lokhu kumele kube egcekeni ukuze abantu bazwisise ukuthi siphiwe okungakanani. Iwapha ama-vaccine akhona njalo ayakwaniseka yini ukuthi abantu bawathole masinyane.
Bakhona abanye abathi kabafuni kuhlatshwa ngoba kabawathembi amajekiseni la. Ungathini ngalabo bantu?
Udubo olukhona ukuthi lindaba injection yama vaccine akula kuchasiselwa abantu abakuphiwayo ukuthi kuyini iyabivela ngapi njalo ke ukuthi iyenziwa kanjani. Sesizwile imicabango eminingi ebakhona ebulenjini, ikanti njalo abanye abakristu babecabanga ukuthi hayi kutho ukuthi sokuyikho kuphela kwamalanga okwakhulunywe ebhayibhelini ukuthi insuku zokucina umhlaba ususiyaphela. Kutsho ukuthi konke khonokho kwenza ukuthi abantu besabe. Ngakho-ke into edingakala eqakathekileyo yikuthi ngabe abezempilo abaqeqetshileyo kulezi zinto kube yibo ababaphambili ukuchasisela abantu ukuthi linjekshini ama-vaccine la asebenza njani, ayenziwe njani, ukwenzela ukuthi kuchithizwe imicabango eminingi esiyethuse abantu, lezi ndaba ezethusa abantu, kwazakala iqiniso ukuthi ayenziwa njani kuhamba njani. Njalo abanye abantu bacabanga ukuthi hayi sizabanjwa ngamandla ukuze sihlatshwe injection. Konke lokhu kumele uhulumende akuchasise kube egcekeni. Njalo-ke kuyadingakala ukuthi amabandla esikristu lenhlanganiso ezizimele zodwa ziphiwe ithuba elokukhankasa, sikhuthaza abantu ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi lokhu kungabaphilisa kumise-ke lo mkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi akhulumisane edinga isisombululo kunkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ibandla leli lenze umhlangano we-standing committee yalo izolo ebulenjini be-intanethi lidinga indlela ezingagoqela ibandla le-MDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Leli bandla libikwa likhulumisane ngobhubhane lwe-coronavirus kanye lokuthi kungenziwani ukuze kwehliswe inani lababanjwa yilomkhuhlane. Ibandla le-MDCT liyingxenye yokukhulumisana okukhona le-SANU-PF phansi komthunzi we-Poland. Kodwa ibandla likaChamisa lala ukungena kulezi nkulumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulumhlangano.
Kuliqiniso njengokuzwa kwakho ubugxile kakhulu edabeni lokuthi abakhokheli kumele bahlale phansi bakhulumisane umlotha bahlanganisa amakhanda ukuze balethe isixazululo ekuhluphekeni kwabantwana beZimbabwe. Abakhokheli abachoyo ngabakhokheli bezemabandla epolitiki, ngabakhokheli bezokholo, ngabakhokheli bomdabuko, ngabakhokheli kuzimakethe, kubhizinesi, ngabakhokheli emphakathini nje jikelele. Bonke ubukhokheli iMDCT iyabunanzelela ukuthi bule ngqobe yokuthi buhlale phansi, kucitshe lolu siba lwethendele olusenza sihlale sisilwa, kuhlalwe phansi kukhangelwe ukuthi ilizwe kambe shua singalilungisa ngayiphi indlela, ukuze abantwana beZimbabwe phela labo bake bakuzwa ukuhlala kuhle elizweni labo. Iyo ingxoxo ekade iqatha sibile kade ikhona ngaphandle kodaba lwe-COVID lona lolu owesivele silukhangele kuzona lezi nsuku elezinye nje indaba ezihlaziweyo.
Ube khona yini uNkosazana Thokozani Khuphe?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ongumsekeli kaMongameli webandla ubaba uDouglas Monzora hachi akaphumelelanga ukuthi abe khona emhlanganweni namhlanje obanjiwe owegatsha lwe-Standing Committee. Ubungumhlangano wesine ke sisuka ku-Extraordinary Congress, kodwa ubaba uMongameli uthembisile ukuthi uzaxhumana laye umsekeli wakhe bexoxa ngezi indaba zebandla ezifuna bona njengabakhokheli abakuzinga lwe-presidium ababalisa yena ubaba uMongameli uMonzora laye umama uKhuphe lo baba uMdzuri. Ngakho sithemba ukuthi mhlawumbe kumhlangano ozayo sizakuzwa ukuthi babambene baxhumene bakwanisile kubana befeze imisebenzi yebandla bendawonye. Kodwa ngokucina ukuzwa kwethu umama uKhuphe ubephethwe nguyo wona lo mkhuhlane wombhoqazwe, njalo kulandelela ekuthini uvele ulesifo esingazange simphathe kuhle empilweni yakhe esekhensa. Siya uyabususilile kodwa ulokhe ukhangelwa ngodokotela ukuthi kubone ukuthi akukho okunye okungathatha amathuba emzimbeni wakho. Mhlawumbe yikho okumenza ukuthi athathe isikhathi sokuthi ngomva kokusila kumkhuhlane we-COVID nxa esesilile abe esephenduka ekwenzeni yonke imililingwane ephathelane lomhlangano.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ibandla le-ZANU-PF lithi lisola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ngenxa yokuthi bambalwa abavunyelwe ukuqhubeka ngomsebenzi, abanye bevalile phezu komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko wethu leizolo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Kaya Moyo uthe osomabhizimusi abagila lumkhuba batshengisa ubuhwaba endaweni yokuthi bazwele abantu abathwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelana lo moyo.
Bathathe advantage yokuthi babe sibona lutshwana bethengisa lezo zibizo babe sebekhwezela uzulu. Okuyinto lathi njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sayikhangela sayihluzisisa zaphinda sakubeka sobala ukuthi khona
ngibona ngani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe iCovid-19 ukuthi bathi njoba kuyitheswa lutshana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala
sibona ngazantwa esikhathini esiningi ungengobizinisi esikhathini esiningi vele ibhizinisi ungasilala sikompetishini lo nguye obambe zebhizimusi ubona sokukuye ukuthi azikhethele inhlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so kungavele kusilakale umncintiswana kunganjalo kodwa ngabe ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu bagcina bengasela i-oxygen but beshise ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa umuntu leyo kodwa ngabe singananzelela ikakhulu kwangena edorobheni phakathi malutshwana amabhizinisi avuthiwe kuvuliwe la amabhizinisi amakhulu vele so ngokunjalo-ke bagcina besika ingqondo lena ukuthi baziqhwezekisa njani njengoba bengatho ngaphambili ngathi kakuqali sikathezi kulokhu dawuleni kakuqali kamashi utesi utavulwa vele sokuthola ilokudawuni ziphelile izinto zasezigqazwe sezisesabeka ngoba izinto zazichaza zonke amalanga zazichaza ziyaphezulu so sibona ngazantwa-ke kungavele kuthiwe kule lokudawuni kunabanye asebethatha i-advantage yabo khonokho bakhweza izinto kuzathi naso kuphela le lokudawuni izinto vele zivulile seziphezulu laphana wonke umuntu selandela imithengo esithe yasethwa yilabaadibele benika isevisi bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi baye bayekele umkhubo nalowo njalo kathi okuyabe sokuphelile kuyini ngoba kade bezibambe siyakunanzela ukuthi idola lethu wasisasanza yilimelika zalithedi kakhulu nalelisiqhelele khonapho ngabo-2 isuka kibo-8 sayibo-83 so akubangeli ukuthi into zizesikhwele ngemali endlako ngafaka umzekeliso inyama zilanda nje lokudawuni besiyithenga kuzindawo ngabo-$270 kusiya kubo-$300 kanti bese inyama ilanda o-$450 kusiya kubo-$500 so khona kuyana ukubona kodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abaleli ajenda esingayinanzeliyo okuthi ungavele kuthiwe kuvaliwe sebethatha i-advantage yanakuvulwa izinto zakangazitengi sezicasa zezenzi khonapha so ngezindlela sebenama-first setters in terms of i-price nabaebeselebihota sesawaziwa ukuthi amabhizinisi lawa ngawabantu abale mpande emabandlini ngabantu abalesikoneshini phezulu kumbe ngabantu kazala nje bakungabantu kazala hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi akuyukuthi ngabantu abalamakoneshini phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi futhi
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi sokubotshwe abantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula isithupha 2615 ngenxa yokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Inkundla yeZim Live yona ithi inkampani yeGreyhound yona elamabhasi yasebenzela emazweni achiyeneyo yo agoqela eZimbabwe esuka kwele South Africa isivalwa. Amabhasi eGreyhound lawo City Liner aza kuma ukuhamba mhlaka 14 kulinyanga. Soku isikhathi senuvalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi abahle be-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke linjani. Hayi, siyabonga, siyajabula kakhulu ngokufikisa iminyaka eyi-79 lisakaza. Lisinika uluju, lisinika ulwazi, lisinika imfundiso. Siswele imilomo ezinkulungwane yokulibonga. Sithi ngabe uNkulunkulu engaqhubekela phambili enika impilo lisebenze ngendlela ebalulekileyo njengayona leli yenzayo. Siyabonga, mina ngingumoyo uSteve Pelo Agwelo.
umsakazi bengicela ukubuza ukuthi kathi ugawule sibili yomuntu othwa ugawule kathi uhlala kuliphi ilizwe eZimbabwe lapha thina siphika sigqoke zethu sayi community service siza khamuzi akazi yena ukuthi umuntu wakhona noma ekhuluma ukhuluma ethabile ukuthi into zakhe zimkhambela kuhle ukuthi kathi yena kuyini okwenzayo eZimbabwe sibili
ngizingelele basakazi be-Studio 7 lani balaleli be-Studio 7 ngizokubonga ngokujabula kakhulu ngunkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka mhlawumbe zake siphumule indlala njalo ngitshaye umpululu ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphatha amandla lezi ezamasosha ezinikwe izidlezo zenwedo vele i-Britain ibisiyiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezithaya igunya ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho nanku kwathiwa umhlanti wathi kababotshwe kababotshwanga so le nto abayikhulumayo angiyibonge ukuthi bakhuluma nini ngiyayihalelisela Britain number one banike gaxa futhi kubasele abanye kathesi ngithi lina abantu ngilazise hambani etsholotsho kusiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale kusemthethweni yini ukuthi impuphu iyethengeliswa ezakhamizini nothi emashophu emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ehambe efake impuphu yakhe emalayinini abantu two kulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile usuke ejimila ugibeli uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20 ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa uwesusithi kuthiwa yeziphelwane izidlezo zenedo libaxakezile izandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe ngiyabonga abalaleli be-Studio 7 hambani liyebona kwesiphepha lina nitathela izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini unalana uzwedu komshayeli ule mpuphu umemba incharge uyithengisayo
alalisele ukuthi lithole iminyaka emingaka i-operator kuhle njani lokho naye i-Studio 7 ebhathisa phansi kwe-VOA News yenza umsebenzi obalulekileyo umsebenzi omuhle kakhulu i-news zen azikahlangothi kuhle njani nizwa amahlangothi wonke emalini maliyenza i-news kodwa inkinga isube lapho uthi i-news zenziwa ngendima ezimbili kuphela kebaxa ukuhlowa bathi babuwa abantu bethetha babulabula indima eziningi phela kasisetshenziswe abantu bazizwe beyingxenye ye-community then if ezinye indima zingakhulunywa hayi kunenkinga-ke lapho yiyo le i-grand plan ye-ZANU-P F yokuthi kuphakanyisa ulimi olulodwa ezinye indima zingathezelwa kubi lokho mina lani ngiyayisebenzisa linganakile hayi asikhathe usibonelo sonke isikhathi for the past 13 years from 2007 i-news isiqala ngesishona kusewulandele olinye ilimi lokhu kwenza olinye ilimi olulandelayo libe ngathi i-second class uyayibona into yakhona le nto iyenzakala nama useyaripota emaphoyiseni udaba lwakho umba ukhuluma nepolisa kuma-interviews ma ukhuluma lo mlimi uyaregarded as second class or second best uyabona kuyafana-ke nasenyuzini balisenza kanjeni faka ulimi olulodwa phambili i-psychology yathi driving in people zakhe lolu linye ilimi second class kuyafana ne-national anthem ma iqala ulinye ilimi sowulandela ulimi so ngathi seyindla zikubi lokho into embi kakhulu zisetshenziswe into ze-grand plan liyayi-implimenta nanto ezisebenzisa ngoba ezinye sisidine lingawunakile kumele liqondise lapho
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ele-North Korea lephula amalungelo oluntu ngendlela esabisayo. Inyoni zibikwa seziqede amabele kwele Cameroon ezigabeni ezinenyakatho kwelizwe. sizigqibe ngodaba oluphathelane lemelika. Itale leparlamente elelower house livotile izolo lazipha imvumo yokupasisa imali engena ku 1.9 trillion US dollars efunwa ngumongameli Joe Biden ukuze ahlenge amabhizimusi labantu abathintwe yi-COVID-19 lanxa nje abebandla eliphikisayo elama Republicans bengafuni. Abavote bevumelana lo Biden babe ngamakhulu amabili lamachumi phose amabili 218 kwanti abangamakhulu amabili alechumi lambili 212 bavote besala. Lokhu kusho ukuthi amademokrasi asizaqhubeka ngemizamo yokupasisa imali efunwa nguBiden le engelasekelo lwamaRepublicans wona athi uhulumende kumele ahlenge abantu nge-$618 billion kuphela. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson yena othi imali efunwa nguBiden le iningi kakhulu.
Ngezethembiso zikamnumzana uBiden njengoba sengenile efuna ukuthokozisa abantu bephantu kohlupho olungaka ngokuthi abanikeze imali ukuze bathole usizo olubuya kimi. Ngibona ngathi lokhu umnumzana uBiden lapha ufuna ukulingisela umnumzana uTrump ophuma esikhundleni ngoba uTrump uthe ukungena kwakhe izithembiso ayezenzile ebantwini nxa singakhangelisisa wazigcwalisa. Yebo, abantu abaningi kabamthandi kodwa ke asikhangele umsebenzi awenzile izithembiso azenzayo engakangena esikhundleni. Wathi singena esikhundleni wazigcwalisa, watshintsha, wengeza inani labantu abasebenzayo ngokubuyisa amankampani kumbe ngokuncedisa amankampani alapha kwelaseamerika ukuba akwazi ukwenza izinto lapha yonke into phecelezi ngesilungu sithi i-production ibe ngiyakhona lapha ekhaya. Ulethile ngakho mpela. Ngakho ngibona ngathi umnumzana uBiden laye uzama ukuthi engadlulwa umnumzana angabonakala ngathi wehlulekile wedlula umnumzana uTrump njengoba la ingena athokozisa abantu. Kodwa-ke lolu sizo silunanzelele kakhulu sibili ukuthi unikeza umuntu okungamapeninyana okuthize kahle kahle kakusikho kumsi size ngoba nxa sephelele lawo mapeni umuntu usuka ayephi.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Silihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo. ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla leZanu PF lona lisola usomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.